Akula muntu ongathembizana uPF ukuthi ngalesi sikhathi ngikhona ingalethi intuthuko ehlule iminyaka engu-40 edlulileyo. Ukuthi namhlanje abantu bangashiya indawo yabo khokho babo baphume bathi bona kule ntuthuko abazavuna kuyo abazazuza kulo ezasebenzela ilizwe. Asiyo ntuthuko leyo, ngiyabantu abalutshwane, yinto nje yabantu abasebenzelana lalabo abaphezulu abazazuza kuleyo abazavuna kuleyo nto okuthiwa yintuthuko. Ayikho intuthuko engavela kuzana uPF ngalesi sikhathi, abakhohlwe ngakho ukhuluma into engekhoyo, bathathela abantu umhlaba, asoze abantu bazuze lutho, akusoze kube lentuthuko, kuzaba into ye-corruption njalo, eyabantu abalutshwane bazuze kuyo baphile kuyo laba abalutshwane, izakhamizi ezisuswayo nalabo abakhelene labo bazasala phakathi kohlupho, phakathi kosizi, bengelalendi, bengelantuthuko, bengelakuphila.
Ucharamba uthi iqiniso yikuthi ukukhitshwa kwabantu laba kuzaletha intuthuko emangalisayo kulumango.
Akula ntuthuko engenziwa ilahla abantu, ibulala abantu, ithathela abantu umhlaba. Akula ntuthuko nxa ngabe kusenziwa abantu babe landless. Ngokunjalo ungabona izinto zisenzeka ngalendlela, kubulawa abantu, kubulawa ulimi, kubulawa amasiko, kuchithwa abantu, kuchithwa ubuzwe babantu, kuchithwa intuthuko abantu akade bezenzela yona. Ungabona uhulumende sethatha umhlaba ebantwini abamnyama, la enguhulumende wabantu abamnyama, kubonisa khona ukuthi seyicolonial government. Yingqondo engafanelanga ibe khona kuhulumende othi yena ubusa abantu ngomva kwenkululeko. Ngakho ke njalo kumele babekwazi ukuthi iZANU-PF isozibuse kuze kube phakade naphakade. Yena lo ongena efakwa iZANU-PF ngale ndlela izathi mhlazana iphuma la aphuma phele kulowo mhlabathi, ngokuba into eyenziwa iphikisana labantu abahlezi endaweni, ibulala abantu, ichitha abantu, kayihlali izaphela noma yikanjani.
Njengoba inkantolo isimise kancane loluhlelo, okungahanjwa kunkantolo eziphezulu kweminye imthethwandaba, singabona ithatha isinqumo esifanayo yini? Kumbe ngokuya kwesikhathi isizabona inkantolo ivuma ukuthi hayi mabasuswe laba bantu?
Umthetho andaba akazi uhlonishwe kuleli lizwe, njengalokhu umthetho lo lesisekelo sombuso iconstitution kungahlonishwa. Asikhangelelanga ukuthi noma yiphi umthetho andaba noma yiphi ongathatha isinqumo kuzavuka sokuyinto ehlonishwayo kuleli lizwe. Ungabona bekhwabitha ukuhamba lesinqumo somthetho andaba kuyabe kuyileso esihambisana lohulumende, esihambisana leZANU-PF. Ngakho ke izinqumo noma iziphi ezithethweyo, abantu labo bazabe behlutshwa lanxa bevikelwe ngumthetho, bahlutshwa chwe ngaphandle kokuthi kuze kufike esinqumeni sokuthi abantu basuse abantu ababusa kabi. Into ezalungisa leli lizwe ukuthi izano iphume iphele embusweni. Ayisalungiseki ukuthi namhlanje singangikhona ihlonipha umthetho, indlela yokuvikela abantu betshilonga layo yonke indawo yeZimbabwe ukuthi iZANU-PF iphume embusweni. Yikho kuzalamulela abantu. Nxa isesekhona izinto zizaqhubeka zinje kungalandelwa umthetho, abantu bethwele nzima ngaphansi kwe-corruption lokubuswa kabi.